hayi umhlangano kumuhle sibi abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi sifake ubudget leminyango yabo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminyezo ifakiwe makhonfezi wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi lelisisubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop. Kungakabi le budget besizama ukubonisa uminist ofinance ukuthi hhayi ungakafaki inombolo zakho emalini, ungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwani ukuthi thina sithile. So sifakile imizet yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Siyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha, then yuniti. So kukhulunywe ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke basuthise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Sesimtshengisa uminisi ukuthi hayi udubo lungabi emagesini. Samtshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lokhu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusele ama-generator. Indawo esigaya amagesi sokusela ikariba ilamanzi. Then sikhangele ukuthi iwanga ihlale ifile ngama-generator asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho. Imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s, so kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze amaspezi awatholakali. So indawo eziningi akujenerato magezi ngoba imitshina seyafa. So bezimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi ngona sifake amagenerato amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa kwesifitshane esingakwenza ukuthi sikhangele indawo zabosola ezelanga ngoba lokhu ushifile akunidi kwakhiwa ifokuthi namasola phane zifake ndawonye phanye-ke ewayeni ukuthi zigaya amagesi. And singasitei singabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagesi esingawa-generator ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagesi. So kungasinceda ngoba kuzaphosa amagesi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagesi abaningi. Then sazithi kukhona abalemali zabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngamuntu ewode ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhitshwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kwishiphile. Then kuzasinceda ukuthi kuphangele kube lamagesi ningi njalo esimtshele kona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagesi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha laseZimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagesi lezo mafutha into encane ukuthi kunga-elesifiso i-political will ukuthi belungise. Ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile and i-1 month iningi kakhulu.